owe okukhona okwenzakala izolo ukuthi khona sakhuluma nendaba ka-Ambassador Jarvis Maseko sathi thina hayi uzanikwa i-national hero status umuntu waleli ilizwe leli wayesempili so sibone kuqhathakele kakhulu ukuthi anikwe i-national hero status uzagcina mhla ka ngesoto yena le ebuyayo so futhi abantu abaningi babuye sizomncoba so sisonke okunye esakhulumayo ikuthi khona njengoba i-constitution yethu sisayiniwe ku-president uzayenzwa le kathesi okukhona ukuthi ukuthi lamasa utena ufuna ukuthi ahlakanise imithetho yethu i-electoral laws le kuconstitution ukuthi kubambane okuyenzela ukuthi abantu bazwisise ukuthi sizahambisa ilizwe lethu njani wasekubuye ukukhuluma phezu kwe-manifesto yethu ye-ZANU PF ibe ngibambayo siyakhuluma sifuna ukuyibona ukuthi injani ayikalungisiki kakhulu kodwa yabona kwiliviki ebuyayo sabe sesilungisile wazokhulunya into zemthetho ama-rules and regulations okugavela abantu abayenza ama-primary election asikaqethi abafazi abelikhi babuye lephepha labo besithi bona lalo lifuna ukuthi likhangelwe so sasizivumelana ukuthi khona uzaba lo mhlangano ohlanganisa bona abelikhi nabe-national legal committee ukuthi babambanise izinto lezo kuphuma iphepha 1 esizalikhangela kuphela ulibhiro ebuyayo ngasikhulumanga nje asikhulumanga ngento iripoti kachabe leyamasiko la e-central committee state nangabaqede kuhle bengaqedi itaskeli yakhona so kuzakhulunywa next week yabona next week kuyabe sikubambanisa i-Mashonaland West lapho abakhona namhla le-Mashonaland East lapho abazakhona ngiyabona ngemandi okukhona ukuthi khona hhayi thina sesilungisele sibili ukuthi siye ba-harmonize i-election